Sibonile umhlangano oyiRepublican National Convention waseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belabuzane elikhulu. Sibonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehleyembulayo.
Ye, nxa sizakela ngapha kuma-Democrats, siyabona uMongameli Biden, ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kamembijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
UMongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje abantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi uMongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha-ke waphuma owaminyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi la amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangikhona, indlela, imihlangano, lokuhamba, lokubhodabhoda, kuba kuningi kakhulu ukuthi loba la usesemutsha ukuthi unidiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabi kwazi ke abantu sokulamadawusi ukuthi mahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi wothani-ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020, ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.